sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngokipsdube. Endaweni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikathi ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo idemokhrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulomsakazo. Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitbureau lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni esijeneyo. Izolobe sisemasingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje seMidlands Province. Ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akude esibathi ke ngama-Change Champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabekuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Lenze lesiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process. Ukubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikathi ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa yibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Sweden Chirotsa okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote kobulawayo. So okuyabe kuqakathekileyo ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziphume ngobuningi siyorejista ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo ngiyakontesta sibili apecholocho north ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle kodwa kulokunye nje izinto ziyabe ziphuma nje ebulenjini abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani ngamanga lawo ngamanga emhlola imisebenzi yezitha zami imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokhrasi yalethwa iZANU PF yiyo iZANU PF elayo idemokhrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu umuntu angayimpozi njalo umuntu angazikimpozi ebantwini but uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo iparty ke iZANU PF yelakho khonoko ngiyancintisa ke Gibson khona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha esigabeni seMatabele eseCholocho North iconstituency iCholocho North ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasupha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona siyibeke nini kodwa hayi abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo yibo abanqumayo yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo asilo daba lukapresident asilo daba lwe-standing committee asilo daba lukabani i-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi balamakhadi bale membership eme kuhle kanjalo 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 so simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELiZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni seDenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo
lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge ku village 4 ku ward 19 ngaphansi kwenduna uGambu ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya, okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali bedenge village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani. Siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali bedenge village sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe idenge community primary school. Ukuthola okunengi ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingutreasure weproject igama nguRuth Spanda, inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda, isakhamuzi sedenge, sixoxe laye eseJolojo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho okubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba uqatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. Umnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni le-Mariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka
ka-2014.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa-ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo. Busisiwe, kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lani?
Hayi, siyaphila. Wena uyasithakazelela isithembo kumbe umenjani wena ngesithembo la?
Hayi, isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka, njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sihambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo, baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakudala lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho, kodwa kathesi sekunzima. Sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hayi kungathi sisehlulwa kuthi ngama-side chick. Uthi ungavele uze uthi ubaba usele-side chick ugule sibile, wathi po selisendlini loki
vele kulanda njani uthele sithi nxa sefuna isithembo leso.
Hayi isithembo vele asikhulumeki, yaqalisa isithini
asikhulumeki
leso. Hayi
ubabe ngabuya amtshetshise efuna ukuthatha isithembo, uyamphendula sithini?
Amphendule vele angikhulumi ngakho. Isemtshethi lapho akulanto exoxwayo lapho, akulanto exoxwayo.
Kungasinjalo pelo yabuya la.
Hayi, kuchuthi ke hayi sabe singazange senze ama vows lana ukuthi simele sivubela ezimpeni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele stable no.
Hayi stable asiboni sinceda ngani. Asila inkomo esizelusayo, asilapha amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isithembo lesinsuku nje ubugovu babo baba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababelesithembo babekaluphali labo gogo ngenxa yami. Isithembo sezi ukuthi obaba bafe masinyane. Too many problems afanele azisolve. Abantwana abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yamaproblems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga lapho umasibanje usethekile ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani konke kho lami ngapha ngizathi othi ke ngimfakele ukuthi uzwana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hhayi usiba ngokunye
sema uzama ukungxisa kucina ukuphambana izinto
angishabona.
Hayi, ivalayo ngamafutshane mama khona bosisi.
Ikhosithi hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele. Hayi, asilangxile.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadinga kusasa mama.
Kulungile.
Okay, bye-bye.
Yabo.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lo nkosikazi Busisi Wezinyemba ngodaba lesithembo. Silethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo. Ngeviki ezayo
owawusenziwe mandlu
namasiko
owawusenziwe abadala
okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesikristu silonto kwambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na. Inkosi iyinqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na. Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sekulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa uDavid lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthaze kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ama-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho ukulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawulonowa phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi. Waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo. nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu. Ukhulume njengalapho uDavid ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesiqhiba le ndaba, mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu, ukuba lapha ngehluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile, wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi, kunjani baba?
Hayi, ngiphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sizihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye, kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi labor relations under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ngibananzelele usuko labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise, ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isiqeqedo mhlawumbe esingakuphilisa, nawe uze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono. Kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni, ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu, kodwa ngithengisele khona ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda. Mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba nisazi ukuthi ngabhala ugwalo okuthiwa ngu-The Power and Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto, abanye babefuna ukubhalela ama-CV, ngaba ngokunye engikwenzayo nxa umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele. Nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku, siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela, ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online, njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop, siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number, sibayenzele saphrintele sesisadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikulethela. Abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinga lelani eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi nathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthi isinkwa
semisa ngemisa. Yes, siyakuzwa kakhulu ke, siyabonga ungathini lokusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje ke uhlelo lobajabu sixoxa lo Owen Mthobi kula ngale ke kobulawayo. Yes, ke singena kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumela yemidlalo yeCastlaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCapes United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanye ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanye emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni ePapa Fields phakathi kweHighlanders leZPC Kariba uphele zingutshike noBhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLevel Stars, Highlanders kanye leDynamos. Uthi akusela okungakhulisa isibongo sangakibo
edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyeo labafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyeo uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Hhayi, abantwana labo sekahle bashintsha. Hhayi, kusela mntu abadlala ibhola ngaka. Abantwana bonke sebahambe ebholi. Hhayi, life yenziwa seziyiphila. Labo bade babonta hhayi obebhola lapha bathuka bazihambela ebhola bazisebenzisa.
Umtyeo uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ndidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaxesa kuwayelenda ngadlala ku-Restars. Ngabe ngisuka ku-Restars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqasa 2000 coach Epson Mkhulu manje uma-juniors kunako ku-Ali Alibaba ngwest wise coach.
Amanye amaqembu adlalela umtyeo kusigaba se-PSL ngabalisa ile Highlanders ele Dynamos kanye le Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtyeo atholakale esegqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtyeo usasekhona eBoreng. I'm developing abafana esizindawolo lo mkhokheli tu uZebra Revolution isengwenzaka mkhokheli nguye ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwami vele I'm owning iCowash ngenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele isizwe 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthwakazi.
Sanibonani bangbagithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo uWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngincinci abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kubenje yabo. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu kuwhatsapp lo nombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla leZanu-PF lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.